Mnumzana maqaphulana wena uthi nxa ukhangela okwenzakalayo ezanu la.
Hayi thina babugande siyibukele izanu singaphandle akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kande ngumbango. Akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena umgaba. Ngakho phakathi kwebandla ulabakhe abantu kulabantu abangasobakhe angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena umgabe umi ngaphi. Njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Ikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo nje.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Maqaphulana ngokwenzakalayo ebandleni uthi yena hayi. Kukhanya indlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osokwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa umgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okhethiwe mhlawumbe kunzima ukuthi uwazi ukubanda ayikhona elezanu ukushiye. So lathi abanye sikhangele ziyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa-ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxoshwa abanye kwatholakala zi akulamuntu okhulumileyo. Kathesi sokuxoshwa abantu sebesithi kakuxoshe ukasibuwele, sokukhona abantu bekwazi ukuthi siyakhuluma ngakho. Kuyasimangalisa lokho.
Ye, mnumzana Maqaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla lezanu PF ikakhulu ukhangela osekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuzanu PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqiniso
into ekhona babugandi obaba unkomo nje leyoshithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgari umgabe izanu izanu ngumgabe benjalo bephakathi abadala bethu obaba unkomo labo bani bani bangamalunga ayiphathi kodwa yona ngokwayo ukuthi injani isebenza kanjani basazobakwayo esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo umuntu lo uyini isilo kumbe iyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona but wakhiwa yibo bona babantu amandla awasebenzisayo wakhiwa yibo bembiza ngamagama bethu ufana lojesu bethi ngumntakankulunkulu bethu yilokhu usesebenzisa wona lani amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo kungakho lokho ayikho khona umgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba unko uyavumelana la yini umnumzana Maqaphula?
Hayi ngamuzi ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamhlanganisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akutshonyana kuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akutshoyo ukubana umongameli Mugabe enguye ibandla njalo ibandla lingumongameli Mugabe, uyakuvuma yini?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli kuba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isikhundla, singabantu benyama phela, umuntu wenyama wonke uyaphambanisa, kodwa abantu kumele bamtyele nxa bebona ephambanisa. So nxa ungasamtyeli lawe wena muntu uyakusula umlando okungabonisi umkhokheli wakho.
Mnumzana Maqaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na umnumzana kasukuwe?
Hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini, ngowangaphakathi lwana ngumuntu wakhe, inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe. Ngakho ukuxotshwa kwakhe kukhathana kakhulu inqaba umgabe esaphila umuntu lwana kasozayendawo. Yikho kumele ubaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho elikhomba khona kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho ngoba kuyi umbango njalo le factionalism esikhulumayo umgqaki ulela ule yakhe faction elakhe iqemba asebenza nalo phakathi kwezanu PF okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwezanu PF khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphiswa ishona lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona fana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini njalo inxasi siya ku-2018 izanu PF izabe isima kanjani
ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo
wele ngombono wami nga ngobunengi bama provinces abathi kahambe ngombono wami uzahamba